sikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiyangathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama MPs nxa befuna ukuthiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuthiya asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ephalamende kwakulezincwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi sixinti kusiba le-vetting, kusiba le-security check, yonke izinto leziyana. So yizinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyo. Okakathe sasabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe omele iMount Pleasant edale lephalamende uFatai Mahere zithi uyajiya wathi ngakhona
uMahere siyamhlonipha kakhulu njengelunga lephalamende njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama ube yisimboli ephalamente ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethelele leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani ngumkole omela iqiniso. Kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane achuze ukulandela isavunguzane ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi sasiyabe kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcithi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo lokumela iqiniso.
Yes, ndiyabona lakumakhansila lamakhansila kulamanye athi afuna ukuthiya ubusuzweni ngakhona.
Bengabe befuna ukuthiya ngomlomo ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxhoze uzwe ukuthi kutshona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uzwe ukuthi kutshona ungakanani. Because kwesinye isikhathi ungafaka unyawo you risk ukuthi kuzabe le ngwenya ezabeza kubamba kumbe kuyathona kakhulu. So ngama-counselors ngabantu labo abaxhoxhozayo and njalo lokuthi isiziba lesi sitshona ungakanani bavunyelwe ukuxhoxhoza akwalelwanga lutho iright yabo. Kumbe isicelo sami ngesokubaxolisa ukuthi i-TCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-TCC liqine libe lama-structures liqine, liyayazi i-ideology ye-TCC, liyawazi ama-values e-TCC, nanka ama-criminals, nanzi izigcilamkhuba ade sezithethe i-TCC, lalamhlanje zithethe i-TCC zabaleka lo president, sezibaleka lo president sekhambile president ngenxa yama-criminals lawa ade emsekele ngaphandle, emsekele emgombolozele. Kodwa inhlanganiso ikhona, akutsho ukuthi ijoni lingaphuma inkamba iyavalwa. I-TCC will remain and fight ZANU-PF. Let's remain in these political spaces esikhona as a council, as a parliament, as a senate, sifighta iZANU-PF, silungiselela i-congress, silungiselela ukhetho oluzakuya ngo-2028.